Siyabonga ndimi yakhe ngiyakwamukela Chris lichona njani mthwakazi omuhle yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 29 ngompalakazi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Kwalamukela emoyeni ngenjabulo nguNtungamile Nkomo.
Hello Chris Gande.
Endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu okukhulunywa nomunye umzana uDokora akula ngqondo ukuthi abazali bahambe futhi baphumise izimali visiya kuma district education offices ukuthi bayokuzwa ukuthi indawo izifomu 1 zizuzwa njani, zizuzwa ngapi. Lokhu vele akuncedi lutho.
Unkulumende ukhuthaza abazali abalabantwana abadinga indawo zika form 1 ukuba bayedinga usizo emahofisini ka district education officer.
Kulento ezindlini kulabanye abanjengami abangakayiboni ngisho kuphinde kube labanye abathi khona nxa befikele efike esitolo bese bekhulu ukuthi hayi lokhu kasikufundi lokuthi ungasiniki lokho yabona. So yinto ezindlini ezenzakalayo.
Uzulu labo somabhizimusi abaningi balokho besola besala ukwamukela imali yamatshe entsha esungulwe kumaviki amabili edluleyo.
Izizalwane zeZimbabwe lezo kwamanye amazwe ebezigcinwe enkonzweni yeCentral Methodist Johannesburg kwele South Africa zibikwa sokuzamele zidinge okokuphephelela khona kulandela imbiko ethi lisonto isizavalwa ingasamukeli iziphepheli.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende sekhuthaze abazali abalabantwana abadinga indawo zika form 1 ukuba bayedinga usizo ehofisini ka district education officer. Linkuthazo iza ngemva kokuba sokuvele ukuba inengi labaphuthe izifundo zika grade 7 behlulekile ukuthola indawo zika form 1 lanxa abanye babo bepase okumangalisayo. Kubika uMavis Khama.
Emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe emahofisini akhe lamhla, umphathintambo wezemfundo yeprimary lesecondary uDr. Lazarus Dogora uthi uhulumende uzimisele ukubona ukuba wonke umntwana uyanelisa ukuya phambili ngemfundo yakhe ngemva kokuba ephutshe izifundo zakhe zikagrade 7. Uthi uDogora uhulumende ngaphansi kohlelo lwe-Education Management Information Systems, EMIS, uphathisana labazali ukuthi banelise ukuthola indawo zika form 1 ukuze bangaze bamotsha izimali eziningi bebhoda bedinga lezo ndawo. Kodwa uZulu okhulumisane le Studio 7 okubalisa umnumzana Jeffrey Moyo utshengise ukukhathazeka ngokuthiwa nguDokora ethi akusebenzi njengoba kusazakala uba indawo zesikolo zidingwa kubaphathi bazo.
Lokhu okukhulunywa nomunye umzana uDokora akula ngqondo ukuthi abazali bahambe futhi baphumise izimali visiya kuma district education offices ukuthi bayokuzwa ukuthi indawo izifomu 1 zizuzwa njani, zizuzwa ngapi. Lokho vele akuncedi lutho, akula ngqondo. Ufuna ukuthi abazali baphumise izimali futhi besuka khonapho sebezaphumisa izimali futhi besiye ezindaweni zakhona uyokuzwa ukuthi ziyatholakala yini izindawo zakhona okungekho certain futhi.
Uthi uMoyo lokho kuza kuphazamisa imfundo yabantwana ngoba kuza kwengezelela ukungathembeki kuziphatha amandla ezitholisa indawo ezikolweni.
Umuntu uma ephasile i-grade 7 yakhe kumele azuze indawo. Abantu laba bathanda ama-bribes, indawo ziyabe zikhona kodwa baye befuna ama-bribes, bafuna ukuthi abazalwa baphumise izimali ukuthi babanikeze ukuze baze bathole izindawo zama-form 1.
Uhulumende othe leZimbabwe liza kuqhubekela phambili lisiba lodubo lokusilela kwezikolo ngoba kunje kudinga ukuba kwakhiwe izikolo ezedlula inkulungwane ezimbili zemfundo yeprimary lesecondary 2056. Lokhu kusitsho ukuba luzaqhubeka udubo lokufunda kwezifundi zintshintshana ezikolo, ezinye zingena ekuseni kuthi ezinye zingene emini abayithi i-hot sitting kuze kuye kuthi sezingezelelwe izikolo. Uveza njalo uhulumende ukuthi kunje izikolo phose inkulungwane elengxenye 1425 kuyileziya ezaziwa ngokuthi ngama satellite schools kusicho kuba ngezitholakala endaweni lapho uzulu wahlaliswa kutsha khona njalo kumele zithuthukiswe zifike esibangeni esabekwa nguhulumende. Isikolo ezedlula inkulungwane eziyisichiyagalombili 8200 zesikolo zeprimary lesecondary elizweni zibikwa ziphansi kwamakhansili ezabelo ama-rural district council. Kusitsho ukuba isilinganiso sokungamachumi ayisichiyagalombili ekhulwini zezikolo zeprimary lesecondary elizweni ziphansi kwamakhansili la ezabelo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Sanibonani balaleli lapha ke likhuluma nayo Benedict Mhlapo ngisithi khisimusi enhle khisimusi elijukela. Thina ke lapha egoli siyayigruva vele siqala kudala sazi lina-ke ukuthi limi sekuphi kodwa ke silifisela inhlanhla ikhisimusi enhle khisimusi elijukela licabange lonke-ke ukuthi labo baphuzayo-ke hatshi ukuphuza bese senza izinto ezingasizo-ke labo abatshayela izimoto-ke lani qaphelani ukuthi ma selitshayela izimoto lingatshayeli lidakiwe phela ngoba kuyingozi kodwa ngisithi kini hhayi lidle sibi lingayixoleli ngoba lathi ngapha sithwalise nzima sithwalise amagaba avuzayo egoli nowenu-ke uBenedict Mhlapo ngisithi hatshi-ke nisole kahle.
Uzulu labo somabhizimusi abaningi belokhu bengayamukeli imali yamatshe entsha yasungulwa ngenyanga edluleyo. Limali elesisindo semali yakwelemelika ibikhangelelwe ukuletha ububelo kudubo lokusilela kwentshintshi ngoba abantu bephiwa iziwiji lapho kungela ntshintshi. Kodwa abachayeli bamakhombi kunye labanini bezitolo babikwa besala kuyamukela limali ngoba besithi kayisebenzi kwamanye amazwe. Imali le ilisenti elilodwa amahlanu alichumi amachumi amabili lanhlanu kunye lamachumi amahlanu. Isikhulumeli senhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Roderick Fayayo utshele iStudio 7 ukuthi limali yaliwa ngenxa yezizathu ezimbalwa.
Kulento ezimbili. Kulabanye abanjengami abangakayiboni ngitsho kuphinde kube labanye abathi khona nxa bevele befike esitolo bahle bekhulu ukuthi hhayi lokhu kasikufunda ukuthi ungasiniki lokho yabo. So yinto ezimbili ezenzakalayo and lokhu bakwenza ngezizathu eziningi-ningi ukuthi yangisela ukungathembi i-system esiyisebenzisayo. Khumbula ukuthi uhulumende lo nguye semhulumende abantu abangakadleli imali yamabhenki ngabazithulanga ngitsho abantu abathi belemali zabo kwezathwa sokuhlashiwa amazero soku-eda amazero soku-introduce izindola abantu imali yonke bayeluza. So abantu laba balezizathu balama-reason and ama-reason aqondileyo okuthi bengathembi ukuthi kade vele kuyini okwenzakalayo up to until beze betshele ukuthi kade okwenzakalayo kuyini njalo kwathi amakhoyidlaavela iproblemu afuna ukuthi uyalawo yiwani.
Manje bona osomabhizimusi kathi kukhanya izizathu kungeziphi ezenza ukuthi bangamukeli le mali.
Angilaqiniso kodwa esengikubonile yokuthi akula muntu othembayo ukuthi kathi vele lokhu kuyini njalo kuyaphetha ngaphi. Yiluhlupho lwangikhona ukuthi akula ngoba enye lenye into ofanele ukuthi senzakala nxa kule problem sike kwasiphoyizile eyintrojisiweyo ifuna ukuthi yale problem leyo. Kodwa kukhanya ngani kathesi uhlupho olukhona ukuthi kubosomabhizinisi lasebantwini jikele nje kuphela abalutshwana bakuzwisisayo ukuthi kathi ama-coins lawa yikuyini vele njalo kuyini ofana ukuthi ethile lakho.
Kanti kodwa awaphathisi yini ama-coins lawa nxa sikhangele ukubana uZulu ubephiwa iziwiji lokunye okunjalo njengentshintshi akuphathisi yini kathesi njengoba sekukhona amakhoyini?
Yikuthi nje uhlupho mina engilalo ukuthi ngapha ngasemhlubeleni omandebeleni bekulamaranzi. So uZulu bephiwa amaranzi ezitholele nje kuphela ichange yakhe.
Lo-ke ngumnumzana Roderick Fayayo, isikhulumeli senhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo.
Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day.
Nyambela ubumumethe okuningi umnyaka 2014 kodwa ku Studio 7 sithi loba kunjalo asiyugqibeni ngenjabulo simbonga uSomandla nanti ithuba lokubulisa izihlobo labangane ngaleli kefu lekhisimusi lelo mnyaka omutsha. Thumelani i-text message ku WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318. Ngizabala njalo inombolo 1-202-465-0318. La kustudio7news.com ulakho njalo ukushiya i-audio message usitshela ukuthi uthakazelela njani ikhefu lalo nyaka emangweni okuwo. Ungakhohlwa phela ukubulisa izihlobo labangane. I-Studio 7 ngeyakho.
Ukuchothozwa kweziphathamandla zezanu-PF ezincoma umsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa okwedlulise amalawulo kuveza sobala ukuthi sokuqhamuke ukulwisana kucele laleli bandla elibikwa likhokhelwa ngumnumzana Mnangagwa. Kutsho ezinye ingcwedi kwezombusazwe. Umphathintambo obona ngokwenzakala eMashonaland West umnumzana Feba Chidarikire uchotozwe ngamaphephandaba kahulumende kanye lamanye amalunga ezanu-PF ngempela viki ngemva kokuba ethe unkosikazi Mnangagwa ulikhosikazi lesizwe lakuqala okwamanje uFirst Lady ngoba umkakhe enguye osaphethe intambo zombuso. Umnumzana Josiah Wungwelayo uchotozwe kakubi kumaviki amabili edluleyo ngemva kokufananisa uMnangagwa loJesu. Ngalokho inengi selicabangela ukuthi icele likaMnangagwa lingaba selilwisana lona lodwa ngemva kokwehlula icele likankosikazi Joyce Mujuru. Kucatshangelwa ukuthi kungaba so kulokudonselana phakathi kukamnumzana Mnangagwa lomphathintambo obona ngokwethula kwembiko umnumzana Jonathan Moyo. Siqhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga ukuhlaziya lolu daba.
Angiboni ukuthi kulokulwisana nxa sikukhangelisisa okwenzakalayo le ndlela okukhulunywa ngayo izinto lezi, but embona ngani kukhona ukuthi abantu abanjengabo Chitarikire laba labo ungwe basuka babonwe abazwakale bengabantu abangani bakhuluma okudlulisa amalawulo nxa ukhangelisisa ukuthi uMnangagwa ngumuntu obambileyo isihlalo lesiyana sibambileyo, ukuthi bamnikeke lawo ma-descriptions abamnika wona lo nkosikazi wakhe, bamnike i-description baze baqine sebesithi usengani ngu-First Lady khona kodwa nje kunxele. Mbona into kuyindlela nje yokubakhuza ukuthi mabangasuki bayibambe ngekhanda indlwa nxa kule ndlwa ekhona, ngoba iqiniso likhona uMnangagwa ubambile kasuye onguye ophethe isihlalo, ubambile nje ngoba upresident esaphila phela siyakwazi konke lokho.
Lapha mnumzana Mhlanga, nxa kungela kulwisana kungani so kuyinhlala yenza nje ukubana ophumayo engani uncoma uMnangagwa usuka athwaliswe nzima ngamaphephandaba kahulumende?
Awukunye singakulibali phela ngokungama strategies okukhona kupolitics ukuthi la maphepha lawo akakhulumende angithi isikhathi sonke labe bonakala ehlasela uMjuru. Abantu bakhona sesithi vela amaphepha lawo asehlangothini lukaMnangagwa. So amaphepha lawo azama ukuthi athengisele umuntu wonke lokuthi avale abantu amehlo ukuthi kawakho ehlangothini lukaMnangagwa, wona asebenza umsebenzi ofanele wenziwe yimedia of being objective lokuba esithiwe impartial. So abakwenzayo bathi bona ngaleyo ndlela wonke umuntu ozama ukwenza into efana nale abacabangela ukuthi ifana lekaMjuru yenziwe ngumJuru naye kufanele ahlasele kungakhathalekile ukuthi uluphi uhlangothi. So imedia izama ukwenza ikakhulu kahulumende le izama ukuthi yenze khonokho singathi ngezinye indlela nje zokungcina abantu amehlo babavala amehlo, kodwa iqiniso elikhona kukhona okukhona.
Umnumzana Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. www.voaindebele.com.
Izizalwane zeZimbabwe lezwa kwamanye amazwe ebezigcinwe enkonzweni ye Central United Methodist Church eJohannesburg kwele South Africa zibikwa sokuzamele zidinge okokuphephelela khona kulandela imbiko ethi lisonto isizavalwa ingasemukeli iziphepheli. Umfundisi walisonto uBishop Paul Verin utshele iStudio 7 lamhlanje ukuthi sebezamisa ukuphathisa iziphepheli kusukela ngolwesithathu. Kubikwa bekusiba labantu abedlula inkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu 2500 kade behlala khona, iningi labo ngabavela kwele Zimbabwe. Kodwa okwamanje kusele nje abangamakhulu amahlanu i-500. Isizalane seZimbabwe isihlala kwele South Africa umnumzana Kwanele Moyo uthi lisonto ibisile minyaka ethile ihlezi ithwaliswe amagabha avuzayo ngosomabhizimusi abakhelane layo ngenxa yokwamukela iziphepheli.
Ngiyabonga kakhulu Chris, ngibone ngani kuzaba ludubo olungaba ludubo olukhulu kakhulu. Why? Ngoba uPaul Verin ubenceda abantu abangela ndawo yokuhlala abaningi kakhulu. So ngibone ngani kuzakhoza iproblem enkulu la ku society yeSouth Africa. UPaul Verin ube assist amaZimbabwe amaningi angelani. Not only amaZimbabwe but abantu abaningi abangela ndawo yokuhlala.
Kanti vele lona udubo lungaphi?
You must remember Chris ukuthi isonto eMethodist iphakathi kwabantu abenza amabhizinisi abaningi. So ngibone ngani mina ngokubona kwami ngumbono wami lo ngibone ngani ngabantu bamabhizimusi abayiwa abafaka ipressure yonke le ku Methodist la ku Paul Verin ukuthi avale lapha. I don't think ukuthi it's anything to do with inumber yo yabantu ade behlala lapha le Methodist.
Bathi nabantu abahlala kwamphana sizwa abanye besithi kuthiwa abasoze basuke, ubone ngani kuzayenzakalani kwampha?
Okungenzakala laphana ngibona ngani abantu bayagcina bengenje amaloya okuthi batshengise izizathu ukuthi why bengeke bafuna ukuthi basuke laphana. So ngibona kungathatha isikhathi ukuthi babasuse laphana ngoba ngibone ngani ngizwa engani lamaloya uPaul Verin bekhuluma ngokuthi ngagcina engenje amaloya ukuthi abantu bangasuki lapha ngoba abalayo indawo yokuhlala. Ludubo olwaziwayo lapha eMzansi, not only eMzansi nje, e-Africa jikelele, ukuthi udubo lwezindlu ikakhulu lalapha eMzansi yikubona ukuthi labantu balokhu behlala abaningi abalandawo zokuhlala uhulumende lohlelo lokuthi afake abantu ezindlini this is why ubona labantu abaningi besahlala emjondolweni lapha eMzansi. Kodwa coming back to iMethodist, angiboni ukuthi bazaphumelela ukuthi babaxotshe lapha. Bengabaxotsha nje kodwa ngibone ngani izathatha isikhathi isemakhothi indawo yango indaba le ngoba iyaqinisemelwa ngama-human rights lawyers.
Lo ke ngumnumzana Kwanele Moyo isizalane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kwele South Africa.
Kulife talk lamhlanje sikhangela ukuvalwa kwesonto ye United Methodist eJohannesburg kwele South Africa ngolwesithathu yona ebigcine iziphepheli eziningi ikakhulu ezivela eZimbabwe.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe. This is wasiphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Umqondisi weqembu elikhokhela umsebenzi wokuzama uhlenga indizamchina enyamalale izolo eAsia kwele Indonesia uthi lindizamchina ilakho ukuba isiphansi kolwandle. UBambang Sulistyo utshele intatheli zindaba eJakarta ukuthi indizamchina yohlobolwe Airbus 320 ebile zihambi ezedlula ikhulu lamachuma isithupha i-162 inakanelwa ukuthi ingabi iwile yawela phakathi komkhathi omubi yachayeka yacwila elwandle.
Inani labantu asebefile engozini yomkhumbi wakwele Italy elwandle libikwa selifike kwabahlanu, kodwa ezinye izihambi zonke sezihlengiwe. Lo mkhumbi obuthwele abantu abedlula amakhulu amane i-414 ubikwa ulumathe umlilo usufike ezihlengeni zeKofu.
Abezempila kahle bakhuthaza abazali ngesikhathi lesi kunanzwa ikhefu leKhisimusi lalapho umnyaka uqalisa ukuthi bananzelele ukudla udliwa ngabantwana, njalo bakhuthaze abasakhulayo ukuphatheka kwezemidlalo lokwelula imizimba, ngoba inhlolisiso esiyenziwe iveza ukuthi iningi labantu emadolobheni selizimuke ukwedlulisa amalawulo okubafaka engozini yemikhuhlane etshiyeneyo ngenxa yokungadli ngendlela eqondileyo. Okunengasikuzweni kunothando Sibanda ekobulawayo.
Kuvamile ukuthi umnyaka uqala nje abantu babe loluhlu lwalokho abajonge ukufeza kumbe abadinga ukuguqula empilweni zabo, ama New Year resolutions. Abacubungula ukuhlalisana kuhle kuZulu bathi kumqoka ukuthi lapho lezi zinqumo zisenziwa abantu baqakathekise imizimba yabo, ikakhulu ukudla odliwayo kanye lokunyikinyisa imizimba, ukuze uthi umnyaka uqala abantu besendleleni enhle yokuzinanza. Ezikhathini eziningi ikhefu leli lenza abantu bazidike ngokudla okwehlukeneyo kudliwa ezivela emlonyeni ezilakho ukuthiya iningi likhuluphele. Ingcwethi enhlanganisweni ye-Heart Foundation of Zimbabwe zithi lanxa kule nani eliphezulu labantwana elingatholi ukudla okwakha umzimba okwaneleyo, sokulelinye iqembu labantwana elilenani elikhwelayo eselilohlupho lokuzimuka okungalungelanga impilakahle yabo ngenxa yokungadli ngendlela eqondileyo lokutshona lihlezi lingenzi lutho. Inhlanganiso le ithi lanxa iningi labantu abadala selikhangela imizimba yalo, iningi labazali alinanzi imizimba yabantwana ngoba licabanga ukuthi akula ngozi ukukhuluphala kobuntwana kuyaphela lapho bekhula. Ingcweti wezempilakahle umnumzana Colin Hlatshwayo uthi ukudla okudliwa kulezi insuku akwakhi imzimba kodwa kuyawulimaza ngenxa yemithi esetshenziswa ekukhuliseni izifuyo eyama-GMO. Uthi phezu kwalokho iningi labantu litshona lihlezi emahofisini lihamba ngezimota, kuthi lalapho abangasebenzi emahofisini batshona behlezi phansi isikhathi esiningi ingabe ngabathengisayo kumbe abangasebenziyo.
Sitshona sibhoda ngezimota and yethu ukudla esesikudla soku-even worse kulalokhu obekudliwa ngaleziyana izikhathi zakudala. So uyafica ukuthi kuyadingakala kakhulu ukuthi abantu abaningi baluze i-weight ngoba imikhuhlane eminingi iza ngokudla. Ukudla yikho kwelaphayo, yikho kuqinisa umuntu.
Unkosikazi Memory Chabangu ongumzali uthi esikhathini esiningi abazali abazihluphi ngokuzimuka kwabantwana. Uthi kwesinye isikhathi babe becabanga ukuthi lufuzo nje, ikakhulu lapho umntwana ephuma emulini yabantu abazimukileyo. Bakhohlwe ukuthi lanxa kunjalo kumele umntwana akhangelwe ngoba lokho kuza le mikhuhlane. Uthi kuqakathekile ukuthi umnyaka uqala imuli zijonge ukudla okwakha umzimba, hashi okuzimukisa kakhulu okuyikho okuvame ukuthengiswa emakhefa achiyeneyo.
Okunye njalo kuyabe kulufuzo ukuthi ufuzile vele uzalwa ebantwini abakhulu abalemzimba emkhulu. Abanye nxabe baba izidudla besibancane abantu babe assume ngathi abantu abakhulileyo labo sebenza izinto eziphezu kwabo.
Unkosazana Abigail Ndlovu ongumbalisi uthi ugatsha lwezemfundo luyayinaza impilakahle yabantwana, kungakho kuqakathekiswa hathi ukufunda kuphela kodwa lokuphatheka kwezemidlalo. Uthi kuhle ukuthi isikolo sivulwa nje abantwana bayangena kusigaba sokugijima ngoba iningi liyabe lidlela zimuka ngaleli khefu. Kodwa lanxa kunjalo okuqakatheke kakhulu ukuthi abazali bananzelele ukudla odliwa ngabantwana nsuku zonke, babafundise besesebancane ngoba vele sigoqwa sisemanzi singawoma siyaqamuka.
Indaba bese ngibiya nxa ukuthi labazali labo bengancedisa ukuthi abantwana kumele ba exercise in terms of futhi bathole isikhathi sokuhamba hamba, bethunywa behamba bengayenzelwa konke ngumama umbe ngosisi ezindlini. Labantwana bathunywe bathole futhi njalo lesikhathi sokudlala ukwenza ukuthi imizimba yabo ihlala ilingene bengabantwana.
Unkosikazi Nomathemba Mguni oyisakhamuzi uthi iningi labazali aliselaso isikhathi sokukhangela abantwana ngenxa yempilo yakulezi nsuku. Uthi njalo iningi labazali elakhula lihlupheka licabanga ukuthi ukuthengela abantwana ukudla okumnandi okuzimukisayo yikho ukutshengisa uthando lingazi ukuthi ubulala abantwana.
Okubangela abantwana ukuthi bebe yizidudla these days mbona yokubukela iTV betshona behlezi from bevuka bahlezi phambi kweTV basukuma nxa besiyakudla. Akulanto udala babe sasidlala kumachayana. Khathesi abantwana abasakujayelanga sebetshona phambi kwama-TV lama-laptop.
Ingcwethi kwezempilakahle uMnumzana Terence Khuphe laye ugcizelele udaba lokudla ophiwa ontanga kulezi nsuku. Uthi udubo olukhona kakhulu emadolobheni ngolokuthi abazali sebajayela ukudla kwakulezi nsuku okugcwele amafutha lethukela bakhohlwa ngokwesintu okuyikho okulakho ukwakha umzimba ngendlela kungazimukisi okwedlulisa amalawulo. Uthi osomabhizimisi bakulezi nsuku bagijimisa imali kungakho uthola inkukhu sezinikwa ukudla kuzikhulisa ngamaviki amalutshwane nje bese zithengiswa okusokwenza labantu abazidlayo bakhule ngaleyo ndlela ikakhulu ngekhefu lekhisimusi kugijinyiswa imali.
Indaba leyo kuzama ukuluza iweight ya ngiyabona ingaba into yaza lamakhiwa kodwa mbona into emqoka ma usukhangela ukuguquka kwempilo zethu. Ma ukhangela kudala abantu bakithi sasihamba imango emide ngenyawo ufica ukuthi sisebenze emasimini kanzima esintwini kwakulokudla okuqonqoselwayo xa umuntu esezigabeni ezehlukeneyo ngoba babekuzwisisa ukuthi ukudla kuvele kuyimpilo. Khona ukudla kwesintu okuningi esikhanya singakuthakazeleli ngiyabona kungasiza kakhulu.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi lanxa kukhuluphala kungakabi ingozi ememetheka elizweni lonke inhlolisiso esithe yenziwa emhlabeni jikelele iveza ukuthi nxa abantwana bengafundiswanga ukudla ngendlela eqondileyo khathesi lokuphatheka kwezemidlalo lokwelula imizimba lokhu kuyaba ingozi enkulu ngeminyaka engamashumi amabili azayo. Ingcwethi lezi zithi njalo kunzima ukuthi umntwana ovele engafundanga ukunanza isisindo somzimba wakhe esakhula aqale esekhulile. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nginguNothando Sibanda.
Abalandeli beqembu leHighlanders bamelele ukuzwa ukuthi ngobani abazosebenza lo mqeqeshi omusha waleli qembu uBongani Mpofu. Kubika uJoseph Njanji.
Abaqeqeshi ababikwa beyibo kungakhethwa kubo labo abazosebenza lo mqeqeshi weBhosi omutsha ngabagoqela uMandla Mpofu yena obesebenza leqembu leBantu Rovers kusizini edluleyo ikanti uke waqeqesha njalo iqembu leChicken eneminyakeni edluleyo. Abanye ngabathi uSimba Rusiki yena obengumsekeli kamqeqeshi weqembu leHawkmine ngesizini edluleyo. Ubekuthemba Ndlovu wayengumsekeli kaKevin Kaindo okweminyaka emibili ikanti nyakenye ubephethe iqembu leElephants elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1 kanye loDizzy Kabhenya yena owayengukapteni weqembu eminyakeni eyadlulayo. Okungaba ngumgoqo kukabhenya yikuthi ulesithupha sika level 3 esokuqeqetsha ikanti inhlanganiso yezifa isanda kwethula isinqumo esokuba labo abaqeqetsha amaqembu akwe-Premier Soccer League kumele babe lesithupha se-CAF A ukuthi abasekeli babo babe lesithupha sika level 4. Iqembu leBhosi libikwa lifuna ukuphendukisa emsebenzini umqeqetshi wabo Nozinti uThembo Juma yena obesebenzela iqembu leZPC Kariba ngesizini edlileyo. Ngesikhathi uJuma ephethe uNozinti uqembu leHighlanders uNozinti abathi u-Ariel Sibanda kanye nomunyarazi Tia abangene kalenda yamasoka star eminyaka ilandelana. Wenelisile njalo ukwenza lokho lalonyaka lapho uNozinti weqembu leZPC Kariba uThenda Yehove abe ngomunye wabadlali abangene kukhalenda. Abaseduze layo uChuma bathi utshele inkokheli zeHighlanders ukuba uzaxoxisana lazo ngomnyaka ozayo. Okungaba ngesinye sesizathu sokuba leqembu kungani lingakavezi ukuba ngobani abazasebenza lomafu.
Ayike siyabonga jahala kithi isikhathi iso esingasavumi kodwa singakehlukana isikhangele ebezihamba phambili.
Uhulumende ukhuthaza abazali abalabantwana abadinga indawo zika form 1 ukuba bedinga usizo ehofisini ka district education officer.
Uzulu labo somabhizimusi abaningi balokhu besala ukwamukela imali yamatshe entsha esungulwe kumaviki amabili edluleyo.
Izizalane zeZimbabwe leza kwamanye amazwe ebezigcinwe enkonzweni yeCentral Methodist eJohannesburg kwele South Africa zibikwa sokuzamele zidinge ukuphephelela khona ngoba lindawo ingasemukeli iziphepheli.
Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Lami owenu uChris Gande selithiya ku Studio 7 Live Talk lilale.